into khona nje elizweni leZimbabwe jikelele uhlupho lukhona umumo wemnotho. Nangoba nje isamende sithengeka sikhona, lezitolo ezithengisa isamende seziseduzane labantu, kodwa umumo womnotho imali ayikho ezandleni zabantu. Khathesi iprogramu esila yona le yokuthi ihulumende ile yaba le yathola uncedo ku-UNICEF oluyilo oluncedisa izikolo ukuthi zakhe ama-toilet. Sikhangelele ukuthi nje kusikhathi esilande kuminyaka obuyayo singabe sesilabanye abazabe bekhethiwe izakhamizi engathi abakhulileyo nabagogekileyo nabangayeneli abangalandlela zokuthi bangathola imali abazakhwela ama-toilet alululuhlu oluthatha olufuna isamende sibuthwane kulalo qathanisa lalolu olukhona nje kathesi ukuthi ngawufaka i-toilet kumele kube le-five pockets. Ikhona enye indlela asebeyizuzile i-toilet kungaba le faka elilodwa uyakha i-toilet yokuthi isebenze.
Sesikhangela khona emaphandleni kakhulu emaguswini, lazo ziyafinyelela yini lezi nhlelo?
Ya, ziyafinyelela kodwa hathi ukusuthisayo, akusuthisi sibili. Kuyafunakala ukuthi ngabe kulama-NGOs angena ngobuningi wawo azama ukuthi ancedise izakhamizi ukuthi zibe lama-toilet.
Udaba lolo lezambuzi luhamba ndawonye lolwamanzi. Wona amanzi abe khona yini lapho kwakhiwa lezo zambuzi ukuthi zihlanzwe ikakhulu ezikolo?
Amanzi akhona lapha nalaphana kodwa ayisikuthi izikolo zonke zilamanzi. Uhlelo lolwe-water and sanitation okwakhathesi silezi bhurane ezidrilwe ufase 1 bezikhangela izakhamizi zengezi kwesikolo. Ufase 2 la ubekhangela izakhamizi. Mekusikhangela ukuthi kusiya kufase 3, 4 singabe sesikhangela ngoba uhlelo lukhona ukuthi ngesikolo kube sibe limelele le ndawo lapho esithola khona amanzi angapheliyo.